siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo sibakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubeke ukuthi sona la siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena namhla bakuqakathekise kanganani?
Ah, thina namhla actually ethethi yithe siyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So kathi thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele kupentry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela echurch. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuyelani khonapho-ke ungawakuthela ngamafutha?
Babuye lezinto eziningi ezitholakala ekhitini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye nezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lapho ezonikela. Abanye babuye nemali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ichurchi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafushane uqede khonapho ma.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.